yolo ukhuluma into esihlala sizikhuluma lapha indaba eyokuthi uhulumende umele azabe amaqhebo othi iwage feel lehle uhulumende kumele adinge indlela ezokuthi ube le esingathi political consistency ne policy clarity ukuthi ama policies ethu abe clear kuma investors. Umbiko lo ukhuluma njalo ngokuthi yona iZimbabwe sowumele idinge ezinye indlela ezokuthi bahuge abama business athi ukuthi printe icurrency lamanye ama economic policies abawenzayo khathesi.
Kudaba lokuthi uhulumende kamelanga adlalise imali angelayo lapha, ubona esenelisa na sikhangelela ukuthi ngomnyaka ozayo kulokhetho, ngakho uhulumende wandise ukusebenzisa imali enengakhulu secampaigner, sesenza inhlelo zokuhuga abantu ngemali yona ivele ingekho.
Singakafiki ekhethweni uzabona ukuthi khathesi indaba yama-ghost workers ayikasishiyi, silokhu silayo. Uhulumende uyasebenzisa izimali ezingekho kule ndaba futhi eyama-bonus. Uhulumende khathesi kakabhadale i-bonus lika-2016 uzazama njalo ukuthi abhadale i-bonus. So ngibona njengani uhulumende into leyo ukuthi engasebenzisi imali angenayo, kunzima sibili ukuthi uhulumende wezanu-PF afanise ukuthi alalele lokho.
Udaba lwe-corruption ke ukungethembeki, ubona uhulumende ezinikele okunganani ukulwisana layo?
Ubona njengani uhulumende uyakhuluma nje ngawo ungalaleli umongameli ekhuluma, uyakuthonga ukuthi sesihamba sesiya ku-right direction. Kodwa sibona njengani uvame ukuvikela abantu abaningi abasebenza kuma-parastatals lawana abalama-cases alamacala awe-corruption. So ngeke kwenzakala ukuthi abantu bethu kule corruption yona ingekho. I-corruption ikhona sibili, umongameli uyakwazi, uhulumende uyakwazi, kodwa asiboni ukuthi bazamani ukuthi i-corruption leyo iphele. So kumele baxotshe labo aba-corrupt, so kumele babophe labo aba-corrupt, kungaselani ukuthi babobani, ukuze abantu babe nethemba elokuthi sesilwisa i-corruption. Khathesi uhulumende bala kuthemba labantu elokuthi uzalwisa i-corruption, ngoba abantu baye besibona, bebona into zenzakala be-reporter kodwa kungena action ecina izenzakala kubantu aba-corrupt kakhulu.